siyalambulela kwesiphathelane labesifazana kwesiphoqalo nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamente sixoxa ngengxabangxoza eqhamuke kuleli dale siyakwamukela kuhle
kesathi babhaza ngamaphoza zengeni ukuthi khubile kakhulu ikakhulu omama ukuthi uma umama uwumuntu wesifazana ipolisa eliyindoda lifike likubambe imilenze izigqoko esizigqokayo bezikhwela zifike esinqeni okuthi uvele bebesembula ngokuthi sale ukuthi sihloniphe umnankakazi. Umnankakazi mhloniphi ngoba njengelabandla ye-MDC sithi kanqobanga kugedi. Laba abadojiweyo ngodlakela bekhitshwa ephalamende bebefakwa emgodeni kule migodo nje egcweleyo ephalamende kombana bathi befika emgodeni bebehlangana nama-CIO abagqoka amasuti lamaglazi amnyama bebebatshaya ungazani babhula umuntu umama ukore bebesithi nxa bedlisa bebenyathela phezu kwakhe. So sanikisa ukuthi siphume laye sasesicela ukuthi basibizele i-ambulensi sahlala ihola lilodwa akuna-ambulensi ebuyeyo sagcina sifonela ehofisini yebandla lethu ukuthi basibizele i-ambulensi. I-ambulensi ithe isibuya kwathiwa kayivunyelwa ukuthi ime egedini lephalamende kumele iyemela ba 200 meters. Sathi yebo sikubonile sagijima umama bagijima bathatha i-stretcher savuya i-stretcher sonke sinje kasikwazi ukuthi i-stretcher zisebenza njani ukuthi usehlisa njani but igcine samelisa ukuthi simthwale simfake i-stretcheni umama ukore sihambelaye elokhuza esibhedlela but udubo lube khona ngolokuthi ngemva kokuhlukuluza enikwenzileyo yephalamenti njengomuntu ovele bulaya isifuba engachaywa yithiye gasi ngitshaya yizami ngithiye gasi angikapholi so bese ngisehluleka ukuphefumula ngizama ukuthi ngincedise futhi lowo munye wami kade sengimele so ngikhe ngizama ukumdonsa hhayi isifuba sahle savala ngase ngahluleka ukuphefumula bengiqaleke khona sasesihambe esibhedlela hhayi basibamba bambi odokotela kathi sisabile ukuthi silale esibhedlela ngoba sokusenzakala kuleli lizwe asisakwazi ukuthi ukutshoni sokusesabisa ukuthi ulale esibhedlela ngoba kuyenza kathi bakulande ulele khona bafike bakuqedise so sicele ukuthi baselaphe nje siyegulela phambili sikhulume namagqwetha ezimbabwe lawyers for human rights ngoba kalukho emthethweni njalo kalukho esisekelweni sombuso ukuthi amapholisa angene ephalamende.
So kungani uqotshwe omama?
Besiqotshwa sonke obaba labomama kodwa abakade behlezi eduzane kade bengabomama bathi behlezi ebhentshini elaphambili wona ubhitshi baya bambambile bamdabuleli ibhatshi bamdabuleli ihembe wabanjwa ngamapholisa alitshumi befuna ukumjikela phandle. U-honorable Chidakwa laye bamenza njalo futhi u-honorable Mteyane uthe sebemjikele phandle wathi uphi waphuma wahlangana nalaba bamaglazi abamnyama bamtshaya baphose bambulala. U-honorable Murayi onguye ngu-provincial chair we-Harare laye bamtshaya baphose bambulala esetshaya ngama-CIO lawo. So omama ukwenze ukuthi sihlabe umkhosi yikwemvula izigqoko bezama ukuthi basidonsele phandle omama besala ukuphuma so ngesikhathi soneso umunye bebuya abamba umlenze umunye abamba isinqe umunye amdonse ngezigqoko kugcina sisala sinqono phambi komphakathi. So ikhosi ithi uqakathekile udaba lolumele lulungiswe ukwenzela ukuthi omama bengaze besaba ukuthi babuye ephalamenti kuzomela amalungelo abomama.
Laphana ekwembulweni isigqoko bekuyingozi nje kumbe bebesenza ngabomu?
Thina njengebandla i-MDC izami singeke sayalela ngoba indlela okuyenzakale ngakho kuthi dide ingqondo ukuthi asitshelwa ngokuthi uyabuya thina besingakwazi ukuthi uyabuya sandise ukuthi sithole ingwalo kuma-pigeonhole zethu sisaziswa ukuthi umnankaka uzabuya ngesikhathi esinje kumele senze so azange sizekwazi thina simbone esetshayo uma sivelela. So ukwembula kwethu akungomindlela ukuthi bazame ukusiyanyisa njengoba vele kabasihloniphi njengabomama abamele omama be-MDC ngokuthi ngesikhathi sonke lapho esisukuma khona uma sifuna ukuthi sixoxe nxa kulo daba olusegudwini siyathethiswa ukuthi singamahule sithethiswe ukuthi silala la lenkokheli zethu sithethiswe ukuthi kungena kwethu njengabameli bephalamende sasalala lenkokheli okungasilo qiniso mhlambe enye ubuhlungu ngoba kasilalanga lenkokheli zethu sangena kuzulu sakhankasa uzulu wasivoteli.
Labana-ke amanye amalunga ebandla lenothi batshaywe kakhulu labo abalalanga esibhedlela baphumile sebenjani kathesi?
Hayi sonke kasilalanga esibhedlela okubuhlungu nje imizimba uyakwazi ukuthi nxa umuntu uyaze ngani uyakubonda uyakudonsa wena ngapho udonsela ngani abanye omunye udonsela ngani umzimba uba buhlungu so kwakhathesi okukhona ngumzimba njalo futhi inkinga ekhona yikuthi ngingalokhu ngatshaywa yitiye gasi kanye sanelisi ukuhlala lapho kuletiye gasi njalo ngibona ngazani izani iyakwazi khonokho ngoba kulezi nsuku asebekwenza yikuthi ngibe sinomhlangano we-National Executive ne-National Council sithe silokhu sihlezi emhlanganweni sezansi zohlaba umkhosi phambi so abakwenzayo basuka labantu kweminye imigwaqo baba babeluse ukuthi babuye ba emahofisini ethu bese bechaya ke itiye gasi ingavele ichaye mna kangisaphefumuli so kuzokwamele ngibaleke ehofisini yami ngisenzele ukuthi isifuba singafahli.
Leyo beyingxoxolo unkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamente. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.